into engiyibonayo okwamanje efuneka edinge ukuthi abantu bezimbabwe siyayenza abantu kabame ngokuthi mina ngisupporta leli bandla elithile mina ngisupporta leli bandla elithile abantu bahlangane babe yimbumba babe munye bakhulume zwe linye ukuthi hayi yebo hayi siyabonga sesihlukumeze sokwanele igovernment ayizame ukuxolela abantu kambe yona bayibhekile ithi yini into eyenzakalela izweni lelana ngoba phela ikufa nje kodwa lokuya lathi siyazama ungacabanga manje ungawuthathe i-R1,000 uthumele umuntu ekhaya ukuthi ayitshintshe ibe yilawo mabhondi athenga ayisathengi lutho thina ngase i-R1,000 siyadlinyanga yonke ezimbabwe awudli nethi nge-R1,000 sayibona so lento le isinzima okuthi ke sidinga nje ukuthi abantu nje babambane bazame nje ukuthi bonke mawuta mina nje ngendlela engibona ngakhona angitsho ukuthi mhlawumbe ngigqugquzela udlame or into efana nalezo but ngitsho ukuthi umntwana ongakhali ufele emberekweni so ukukhala kwabantu yikubana bangene esitaradeni batshengisele ngokuthula bangamoshi lutho but batshengisele ukuthi hhayi sesizwile baba sisela uze lathi ukukhala kwethu lathi siyamuza ukukhala kakhwe ma ekhalela amavoti abantu bayamvotela ye okwamanje abantu labo sebekhala labo ngalokho abahlangana nakho ukuthi laye akuzwe abantu abakuzwa abantu abasebenzi abantu emasimini abavunanga abantu abanamali ibhonda alilavalo so manje abantu bazophila njani ngapha into ziyakhuphuka so sodikekwe nje ukuthi abantu bonke nje babambane bakhohlwa ukuthi mina ngwezani ngwe-MDC ngwezapho but abantu bazama ukuthi bakhulume ngalokho ababhekane lakhe empilweni
okucunula abantu abaningi Ndlovu yikuthi behlupheka benjalo iziphathamandla zezanup f ezile mali ziyazibonakalisa nje ziyayidlalisa zithenga lokhu lalokhu ya sibone umeli wenembudziya edalele ephalamende umnumzana Justice Mayor wa Judge Gena ethenga imota edulayo kakhulu iLamborghini uthi uyithenge ngemali edlula i-$400,000 umzwangedwa uyabungaphi khonaphi uyabungasebenzi yini nxa uyathenga imota edula kangaka uhambe layo phakathi kwabantu abahluphekayo abalambileyo abangadlanga abasilela ngezinto phose zonke ezibalulekileyo empilweni
cabanga-ke umsakazi wami ukuthi u-MP athenge imota edula okwamagama ngaleyo ndlela u-MP laphana bazama ukubonisa thina abantu ukuthi hhayi imali sinayo siyayidla siyidla kini sizima